obulawayo lamhlanje uvuke evinjwa ukuba angene enzikini yedolobho. Wonke umuntu obeqonde khona ubesehliswa emabhasini ekhamaniswa ukuba abuyele emakhaya. Akula muntu obevunyelwa ukuya loba emsebenzini. Abezombusazwe uZulu kunye labalwela amalungelo oluntu baveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuhlukuluzwa kwabantu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu inyathela likahulumende.
I-coronavirus kayivikelwa ngokuthi wethusele kumbutsha abantu, uyafundiswana kucetshiswane lozulu kubanjiswane. Ungumkhuhlane odinga ukuthi uzulu azwisise, uzulu abambisane layo uhulumende ukuze avikeleke. Lokho esikubone namhlanje amasotsha lamapolisi esethusela abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ulesizathu esihle okungakanani sokuya edolobheni evinjelwa ukuthi ekabuyela ekhaya. Isigukhura wundi esingamukelekanga, ikwethusela abantu okungamukelekanga, ikwephula amalungelo abantu okungamukelekanga, yinto engafanelanga ibe khona. Kumele kusetshenzwe ngokomthetho, ngokufundisana, ngokucebisana, hayi ukwethusela abantu lokwephula amalungelo abantu ngendlela esikubone ngayo.
Osakhulayo wakobulawayo uNdodana Moyo ngomunye wabasole isehlakalo sanamhlanje.
Isehlakalo esenziwa ngamasotsha namhlanje ukutshaya umphakathi kungela sizathu kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ma uhulumende engakunanzeleli, ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyiseli. Abantu balambile, basuswa emakhaya liphango, basuswa emakhaya yikudubeka yizibhedlela, bayachaywa nje kuphela kungelalutho. Isenzo esibi kakhulu, siyasisola njengabahlali beZimbabwe. Pho sasikhuphelana umbuso wamabhunu, nxa sizaqhubeka phambili sihlukuluzwa ngumuntu omnyama elizweni esilikhulule kudala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibhethu likaZulu usole ulaka oluvezwe ngabezomvikela namhlanje obulawayo.
Kulusizi ukubana amapholisa ahlukumeza izakhamizi ezingalacala ngenxa yokuthi bona abazuzanga iholo ngendlela kodwa bekukhangelele ngayo. Amapholisa yiwo abangela ukubana abantu bephile nzima, ngoba yibo bavikele lo mbuso omubi kangaka. Batshaya abantu, abantu bangathi bayatshengiselela, bayabatshaya, bayababopha. Abantu abangalamacala bangathi behamba bedinga ukuziphilisa, amapholisa abahlukulezayo. So mbona ngazathi kulusizi ukuthi amapholisa akhiphe ama-frustrations abo ebantwini abazidubekelayo. Bamazi umuntu obahluphayo, bamazi umuntu ukuthi uhulumende abamdefenda daily ukuthi ngiyobadubekisayo, kabekele ukuhlupha abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uthi baphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela.
Sizwa thina njengebandla le-MDCT siphatheke kabi ngento esiyizwa kuthiwa iyenzakele kobulawayo. Akukwazi nje ukuthi elizweni kuvuke sokutshaywa abantu, sokuvaliwa abantu abasakwazi ukungena etown, ngoba impilo yabantu iyaziwa ukuthi lapho. Le mibiko le ethiwa izimoto zilimele, sizozama ukuthi ama-MPs ethu la waseparlament, asizukuzama, sizoyenza le nto ukuthi ama-MPs la waseparlament awubuze umbuzo iparlament ma ihlala kusasa, ma ngabe kunesikhathi sembuzo ukuthi kanti kuhamba njani, kwenzakalani, abantu batshaywa. Ma ngukuthi le mbiko esizwayo ingakhona ngendlela esizwa ngakhona, hayi kutshaqisa umzimba lokho, ukuthi uhulumende ngempela angatritha abantu ngale indlela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni uqhubekele phambili ecela uZulu ukuba angaphatheki emisebenzini emibi ezenza isenzo samapholisa sibe yize.
Sisazama ukuyilandelela ngempela le into siyithola ukuthi kanti kwenzakalani, abantu bavuka nje sebetshaywa kangaka. Ngiyacela-ke abantu bakithi bangayenzi anything ezonika i-excuse yokuthi balinyazwe, batshaywe, balinyazele le moto zabo. Bahlale emakhaya. Ke sizame ukuyilandelisisa le nto sizwe ukuthi kwenzakalani.
Isikhulumi sabakubutho uLieutenant Colonel Alphonse Makotore uthe ebuzwa ngesenzo samasotsha lamhlanje ezweni wathi yena ukukhefu kazilutho. Inombolo zalabo athe bamele bakhulume incingo zabo bezingemukelwa muntu saze saya emoyeni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi laye walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi usachayela uzakhuluma nxa esephume emhlanganweni lapho ayakhona. Kodwa size saya emoyeni lokhu engakaphenduli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.